kati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtawazo mwuse wala mwela emweni njabulo ngulesine mstakatu kuzvande la 2020 ngutunga milinko ma enda veni zekseni na mwusa utaba lwezidlo vaeza ziwa ngowuti nga mashirukwi solushupile elizwe ni ikansili ya Kobulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Utaba lwabasakhulayo abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi abahlala behlasela otsheketsha lwesatshelwa ukuthi lungasabalala kube lomonakalo omkhulu nxa uhulumende engekela ukungenela alulungisise ngokuphangisa. Lokho kulandela ukubulawa kwepolisa ngabasakhulayo laba abahlasela behlome ngenkemba amahloka lezinye izikhali. Amapolisa athi asebophe abasolwa abangamachumi amabili phezu kwesehlakalo lesi. Amashirukwi la abikwa esegcwele endaweni ezijiyeneyo zelizwe lapho okugejwa khona igolide. Abikwa esenza ubudlwangudlwangu obufana lokubulala, ukudlwengula abesifazana lo kubulala izifuyo zabantu bezidlela. Lanxa kulabanye asebebotshiwe, abanye bathi amapolisa akhanya engawuqinisi umkhankaso wokuqeda lolu dubo ngoba kucatshangelwa ukuthi abatsha laba basekelwa iziphathamandla zikahulumende. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi senkabazwe kwesinye isiqinti esihlaselwe kakhulu ngamashurugwi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo leMDC.
Lawa majaha laba abangamashurugwi ebethwalise nzima abantu okuyikuthi lamapholisa ubontu bayabayisaba abanye sebezi becwa ukuthi hayi ngako uyadingwa amasosha akhangane nabo laba amashuru kodwa into engidanisa ukuthi ngabafana nje abancane ukuthi nxa engela bhanedi leyo kumbe ingqamu hayi ngumuntu ongambamba njengengalo uphosele kajanani ngoba ngike ngabasele wabhere ukusogwala lakho ngabona hayi bayahlupha sibili yenduna la isogwala ike yakhuluma ngabo yathi ukuthi ngabantu abahluphayo kodwa wathi bahlupha kakhulu esigabeni ukuthi akuwuna ukusogwala khonapho nakade lami ngikhona mina into engikubonayo ngamashurugwe lawa kukhanya ngani i-government layo iyabayekelela kumbe kungenzeka ukuthi njwana abakhulu abanjengama-members of parliament kwezindawo balama-mine lama-ministers abalama-mine kungabe kungabafana babo besenzeziya ukuthi nxa betshontsha nje i-gold kungabi lomuntu osondela kubo babe ngabantu abayethuselayo ngoba ungananzela ukuthi bake bahlupha khona eshurugu kankhona kwazi kwathunyelwa amasosha hhayi kwathi kwangatini kodwa nxa ngithe ngihambela endaweni zeshurugwe khona ngale ungababuza abeshurugwe bathi hhayi ngabantu abasuka ejombe abasuka ekhwekhwe abasuka enyati basuke khona ngale sibehlupha besiza ngapha konke indawo yonke kodwa bengasuka eshurugu bathi ishurugwe nje ngoba kulibala lapha abaqalisela khona umsindo.
Sike sezwa kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kuthiwa khona esigabeni seMath South eMathopeleland South lakho bebethwaliswe nzima abantu usuke wakuzwa into
labana ababehlupha eMath South labo labo kwaba kungabantu aba-organize ngoba nxa bona babesitsho sebethe bayenza umonakalo njeyana bathi bona babeqaliwe kwathiwa isibo bantu bakhonapho yikho ke bayabuthana-ke ngamaroli besuke emashonaland so kungani abantu bemathebheleni babesithi hhayi kabafuna abantu bemashonaland bezomayina endaweni yabo okuyikho sonke sikukhangeleyo ukuthi abantu bakuyona leyo ndawo kababhenefite kukhonokho kukhona hhayi labana-ke babephambanisile ngoba babesuka kajani ekhwekhwe khona le besiya eGwanda besiyakhiphana labantwana abazalwa khona. Lapho ke kwaku right ukuthi hayi babasusela amangwe labo ba.
Manje ngezinye indlela kuthi ukuthi behlukene yini bona labo ababekhathaza eMathebeleland South lalapha amashurugu yakhona la.
Amashurugu kwehlukene ngoba bayimhlobo abanye ngabakithi esindebeleni abanye ngabesiyoneni. Njengoba abantu bangkhona abanye besuke eKhwekhwe basuke eJonde abanye basuke eRwagwelo lapho kukhulunywa khona isindebele. So basuke bahlangana plus ishurugu khona ngale kulabantu abanye ngabesindebeleni. Bayehlukene ke labana ababesuphe eGwanda babekhuluma ngesishona ende kukhanya ukuthi basuke emashona. Yikho ke labo hayi babengafunakali lathi kasi bafuna abantu abanjalo. Kodwa labo amashurugu kufanele bahlaliswe phansi bakhuzwe ngobani abantwana ngabantwana besintwini sibili abafuna ukuvuka ubhola.
Sesike sezwa phambilini kuthiwa kwakulabanye njalo ababethiwa yi-Al-Shabaab ababevela endaweni zabo Khwekhwe. Yibo yini amashurugu kumbe sokulamaxuku amaningi atshiyene?
Labana abeKhwekhwe bayixuku elilo masenza ama-election. Yibo futhi abaphinda bahluphi besenza udlakela and sebeqeda i-election sebehlupha futhi abantu ukuthi bangasondeli lapho kuthe kwavuka khona igolide.
Umnumzana Albert Mhlanga uhlala enkabazwe njalo ulilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Ikhula inhlelo ezintsha zokudinga imali lonyaka ngoba izakhamizi zisehluleka ukubhadalela indleko zazo. Likansili yehluleka ukubutha izibi ngemfanelo. Umeya walelidolobho umnumzana Solomon Mkuni uchazisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
Ukukhangelela ngomnyaka lwe 2020 ukuthi singasathembeli ebantwini bakithi ukuthi babeyibo abagijimisa idolobho kodwa sesikhanga ukuthi sibe lezinye inhlelo esingathi ngama-revenue streams okuphathisa izakhamizi ukuthi lazo i-dividend iyenze i-profit. So sikhanga ukuthi eminyakeni elandelayo ngama-strategies ofakile amatsha ebhizinisi izaqhubeka ingwebo yayincedisa laphanda laphana ukuze idolobho liqhubeke linika amasevisi ebantwini. Sikhangele njalo ukuthi siyenze inhlelo ezinjenge-parking management esingathi ngesilungu automated ngakwanisiwe. So sikhangelewe nenhlelo ezinjalo ezokuthi izakhamizi singazikhami kakhulu ngama-budget asindayo. Asitsho ukuthi izakhamizi zisabhatali, sitsho ukuthi izakhamizi njengoba zehluleke lathi njengokhansili kasibe ngemisebenzi esiyenzayo ezenza ukuthi ubuhlungu lowo mzi ube ngcono. Ikalandela ukuthi kathesi iparking yethu kayila le mshini eyamanjemanje esingayithi IT nesilungu. Baningi abangabhakithi imoto yonke epakayo iyabhadala ngoba lokho esikusebenzisa kathesi okwamaphepha lokho okwamabhuku okuthi amapholisa kamasipala ahambe ebhoda ekolota imali ezinye imali ngenzakala ukuthi iphelele ezikhwameni zamaphorisa kamasipala. Asitsho ukuthi kokwenzakalayo but sithi ukuthi kumele kube ne-system ezayenza ukuthi imota yonke ephakayo kobulawayo ibhadale.
Uhlupho lwalabo abathengisa izitaladini ngokungekho emthethweni kodwa kusobala ukuthi yabala enye indlela yokuziphilisa, kukhona yini okunye idolobho elizakwenza ukubona
nje? Uhlupho lokuthi akula msebenzi yalwayo kodwa-ke phela kumele zama ukuthi siwubhalanse lokuyigcina idolobho ohlanzekile ngoba ubulawayo waziwa ngokuhlanzeka kwakhe. Siyazama ukuthi senzelani lamapholisa kahulumende ukuthi labantu labo basithengisele endaweni esibafakele zona ukuthi bathengisele khona. Kodwa siyabazwisisa ukuthi kwezindawo lapho esibafaka khona kungabe kungahluli bantu abaningi kodwa ke idolobho akumele umlando sonke nalabo abathengisayo ukuthi idolobho siligcine lihlanzekile.
Kulo hlelo lolwana olokwabela abaswelayo Cheer Fund,
hayi uhlelo lukuhamba kuhle kakhulu ukuthi nje sisuke sabe ngani siyaphuza ukuthi siyabele lokho esilutholile kodwa-ke bekungakayeneli. Yikho-ke sithe thina sikwenze nxa abantu sebevela kuma-holiday kuzalanzela ukuthi amakampani amaningi ajwayele ukusincedisa okwalo nyaka amanye abhangisile ukuvala okuthi sikhane ukuthi nxa bephenduka bazafaka khonokho ababekuthembisile esingathi ama-pledges nesilungu So kunjalo sinanzele ukuthi sikhangela ukuthi nga kephenduka sesibuthanisile konke kunokho esikuthiwe lakhonokho esilakho esesikutholile ngesikhathi somsekhefu sikuhlanganise-ke sizale busuku-ke sidistribute kwalabo abafanele ukuthi bathole lelo sizo.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakoBulawayo. Iningi lithi uhulumende kumele asebenze katalala avuselele umnotho njalo asungule imisebenzi lonyaka ukuze kuqedwe ubunzima obebukhona ku-2019. Kubika intathelizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Amasosha eZimbabwe abulala abantu abambala ekuqaleni komnyaka eHarare ababetshengisela bekhonona ngokukhuphula kwentengo yamafutha ezimota. Bakhala njalo ngokufakwa komthelo wokuthenga lokuthengiselana kumakhalekhukhwini osilinganiso sokubili ekhulwini obizwa ngesilungu ikuthi yi-2% electronic money transfer. Abantu bathi lokhu kumnyama phambili ngoba akubonakali ukuthi uzakwenzani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze abantu baphile ngcono leya kwamanye amazwe. Incwethu kwezomnotho umnumzana Masimba kuchera uthi lokhu kwadanisa abantu abaningi.
Saqala thina sizothi sesilama nostro lama local RTGS accounts usitsho ukuthi izimali zethu sizigcinenga angama US dollars wonke abengama RTGS sabona njalo ukuthi asisavunyelwa ukuthi sithenge kumbe sithengise ngama US dollars ngoJune. Kodwa abantu baqhubeka besuza ama salaries awama RTGS dollars kodwa ivalue yangkhona kumbe ngathi amandla awe RTGS abesehla kakhulu.
Uthi le ndlala ibambe abantu emadolobheni nemaphandleni lonyaka. Kuthuke njalo abanye abantu babhekane lezulu lesiphepho Cyclone Idai elabulala abantu abaningi lakhukhula le mizi eManicaland.
Uzabona ukuthi kwaba le Cyclone Idai sabona njalo ukuthi izulu kalikani ngendlela esikhangelele ukuthi lakhathesi izulu liyabe selinile kakhulu kodwa umpalakazi izulu alinanga kakhulu uyachisa ikhisimusi lomnyaka omutsha uyabe uchisa njalo. So ngibona njengani into ezinjengalezo zenza ukuthi izifuyo eziningi zife ikakhulu inkomo zafa emathebeleleni.
Abanye abantu abanjengomnumzana Decent Bajila bakhala ngokukhahlanyezwa kwelungelo likazulu eZimbabwe.
Umnyaka ka-2019 ubungumnyaka esingawuchaza njengomnyaka obugcwele izididi. Sisukisela ngoJanuwari 14 lapho kube khona lokutshengisela kwabantu okudala ukuthi kubotshwe amakhulu lamakhulu abantu izizalwane zaseZimbabwe abaningi bebotshwa bengela kucala. Sesiya phambili njalo futhi kulezi didi ezenzakeleyo ezokuchiwa kumbe ngithi ukuxabana lapho umkabo okwenzakale ngabasekeli bakamongameli bobabili uMohadi loChiwenga. Nxa usiya phambili sibe lo kuma-currency changes amathathu ngomnyaka owodwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Steven Spanda osole kakhulu ukuthunjwa kwabantu abafana lodokotela Peter Magombeyi okhokela inhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association abalokhu bekhalala umsebenzi befuna ukhuphule iholo labo njalo kuthenga amaphilisi lemitshina yokusebenzisa izibhedlela zikahulumende.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2019 obungase umnyaka adumuhle kakhulu singakhangela ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ikakhulu abalela amalungelo abantu ama-demonstrations abhaniwe abantu batshaywa kakhulu. Dr. Magumbeze bamthumba ekugcineni kwaba le drama ZANU-PF drama as usual. UMary Chiwenga sebembophile ngesikhathi sithi silwela ilungelo labantu besifazana. So ngathi nje umnyaka keleyo
omunye njalo ukhala ngokwenzakala lonyaka umnumzana Sipha Mandle Dube.
U-2019 ndoda ubele ukhona ubenzima kithi siphile nzima ngoba ukudla kuyasilela kakutholakali imali kayitholakali into eqalayo ke imali kakula ukuze sithole ukudla kunzima. Leso kusithi nxa kuthiwa kuyaphuka ukudla sokukhethwana ekukhethaneni kumbe ngamabandla kumbeni kuyini asikwazi kuthiwa idlala pho ebotshelwe khona. So indlala embi ludubi olubi njengathi singela msebenzi siyahlupheka kakhulu ngoba le magodini ingadubuka egodini kuvela abantu bakhatshana la mabutho abuya kakhempe khonapho iziphele.
Kodwa umnumzana Mnashe Mduza oyibandla le ZANU-PF uthi kumele abantu babekezele ngoba uhulumende ufuna ukuvuselela umnotho welizwe.
Yeah, ever since Operation Restore the Gas ka 2017, iZimbabwe sekulilizwe elivulekileyo, sekulilizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe, akusela kwesaba esasukubona kudala lokhana okwakusitha abantu awusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Kathe siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besula lapha abasola khona, belungise lapha abafuna ukuthi kulungiswe khona. Kutshengisa ukuthi iOperation Restore Legacy ngezinye zezinto eyazilungisayo lezo. Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uvulile emkhonomi ukwenzela ukuthi laba abale emkhonomi abalinto zabo ababusiness ababaranayo bebe lethuba lokuthi besebenze kungela izandla zikahulumende, kungela izandla ezelizwe kumbe izandla ezestate ezibambayo eziphambanisa into zabantu. So sokuvulekile ever since.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngomlondolozi Ndlovu.
Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizaqinisa umkhankaso walo okudinga usekelo emaphandleni lonyaka. Umsakazo we-CNN International wona uthi uZulu weZimbabwe ubhekane lobunzima njalo lonyaka ngenxa yendlala lokutshabalala komnotho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli, ngiyabonga mangabe omunye umuntu kuzana ongasuye ugawulini libantu, ngoba angithandi into ahlala ikhuluma la. Abantu abafana nabagawuleli laba abahambisa ubucebo mhlambe bona phambili abahambe vele kwakhona lapha eZimbabwe. Siyasokola nje sigcwele emazweni nendaba abantu abafana nalabo. Akekho yini umuntu omunye umuntu ongakhuluma ngcono kunogawule. Nisize basakazi, yini sifunela abanye abantu mhlambe abangakhuluma. Kukhona abantu mhlawumbe abangcono abanengqubekela phambili kuzana, hhayi abantu abogawuli abathengiweyo laphayana.
Linjani beStudio 7, linjani bantu benkosi? Satsha, satsha eZimbabwe. Angazi ukuba nezulwini siza kutsho kunjani. Satsha ngalubaba. Kambe khathesi kunje indlala ingaka, thina okuthiwa sebe MDC asinikwa ukudla. Bazathi ukuzinika ukudla, bathi ukuzinika inhlanyelo, bathi ukuzinika ifertilizer. Kokuphela baziphinde baziphinde, wena uzabe lokhu usithiwe emuva kuthiwe laba laba. Asatsha thina, sesifile thina. Thina sikusibonjini elwagwelo. Ha kunzima bakithi. Angiyazi wadi mina ukuthi ngiwadi bani. Kuthiwa ngiwadi 5. Asesizwile shuwa baze folela bona bodwa bakukhangele bathi lo asuye wakithi lo. Asesizwile bantu benkosi. Kungani lingasizwela usizi lathi lisiniko kokudla.
Sanibonani basakazi beStudio 7, lani balandeli beStudio 7. Mina ngikhuluma ngobuhlungu engibuzwayo. Lo baba lo mawubhekile kahle kahle umemethe izinkwa zeZANU-PF emlonyeni wakhe. Uyesaba ukuthi uma engakhuluma iqiniso izinkwa zeZANU-PF lezi zisemlonyeni wakhe zizowa. So that's why ekhuluma kanje. Abantu bagcwele emazweni namazweni. Abantu bafike ekuseni bengazange basabuya emakhaya, bengazange basabona imindeni yabo. Bephanda emagangeni. Kodwa ayekhuluma kanje ngoba uma ekhuluma umamele ngathi ngumuntu omdala, kodwa hayi into ayikhuluma ibuhlungu.
Sanibonani balaleli, Witness lo wakwaMasuku esilobela.
Kanti ngiyambuze kahle kahle ngalowo baba othi ngubaba uGawule, kanti uphila kuwuphumhlanga lo baba lo ekhuluma kakuhlungukakala. Ibizwe liyafa liyafa liyaphambili, kodwa uzwakala yena kwelakhe indawo aphila kuyo hayi yonke into ihamba kahle. Akazama ukusihlonipha lo baba, uzwakala ubaba okhulileyo, ngubaba omdala mpela. Akazama ukusihlonipha into emazihamba kahle kwelakhe isayidi, akavala umlomo athule. Engabe lokhu ekuqhubeke ncoma ncoma into engekhoyo, abantu behlupheka besiya phambili.
Kunjani umsakazi omuhle, kunjani umsakazi omuhle. Mina igama lami nginguHawu, nginguHawu Nhliziyo. Eyi, mphatho kabuhlungu indaba le kaThiwengwa ahlukumeza umuntu wesifazana obe ngunkosikazi wakhe kangaka. Osemfaka ezimoteni zamajele ngoba engasemfuni, embona ngento athi utshontshile. Nxa lo mama ubetshontshe imali enganga leyi abayikhulumayo, yena ngokwakhe ule malini ayitshontshileyo, ngoba lo muntu akanabameli, ngoba abameli angazabe labo abezimpaphu bayathuliswa ngesikhala sokusezibhanu. Kuthiwe nxa ungayimela wena sizokubona uphi amazwe omhlaba. Abantu bathi nxa ehlukumeza umuntu abathi bethandana, pho abantukazana umuntu ongabakhokhela abathi. Hhayi, le ndaba ingiphetha kabuhlungu. Angiyena owezano, ngiyena owe-MTC, angiyena omapolitiki, kodwa uchuku olungaka lubuhlungu, ngoba ngumuntu owamthathela umuntu owayethandana laye, okwazakalayo emthathela ukuthi amhlukumeze kanje ekugcineni. Hhayi, ngiyabonga abasakazi bami, ngiyabonga. Yiko kanhliziyo uHawu kanhliziyo.
Sanibonani bantu bakithi, linjani? Ngizindawo ngizindawo. Awukhuluma ngoCharles Ntolwane laphana. Ah, mara ilisizi le nto yenzakala abantu bezanu-PF lapo. Laba bantu kanti waye bengakhe bethatha amalefu beke behlala lemuli zabo. Kahle kahle bona laba yibo abantu abayacelela izulu labo, abake bephume besicele ezikhundleni besicelela izulu. Abantwana abancane amayouth ahlupheka manje, zithwele nzima, akulanto ebambekayo ngenxa yabo. Abaphuma ezikhundleni besicelela izulu sebegugile, baselaplana, basacabange. Sihlukunyezwe ngabantu asebegugile la, abayicela izulu enjelele bephuma ezikhundleni la.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulombalisi welinye ikolishi oloyise olipolisa kweleSomalia ogwetshelwe ugodo izolo ngemva kokutholakala elamacala okubulala lokukhokhela inhlanganiso yezidlova zesimoslem ezedlulise amalawulo e-Al-Shabaab. Abahlamuki besitalibhani bahlasele babulala amasosha kahulumende wakwele-Afghanistan angamatshumi amabili lasishiyagalolunye izolo ebusuku. Sezigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amabutho eMelika alinda isigodlo saleli lizwe kwele Iraq achithe abasekeli beqembu labahlamuki eleHezbollah ekade bezama ukutshengisela ngodlakela phambi kwesigodlo lesi izolo ngokubajikela intuthu ehitshayo itear gas. Lokhu kulandele udlakela oluqhamuke kulesi sigodlo ngolwesibili, lapho abasekeli beHezbollah abahlasele khona isigodlo seMelika babulala amafasitela njalo batshisa izakhiwo bekhonona ngokubulawa kwabanye babo. Abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika ngempelaviki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika e-Iraq babulala ambalwa. Uhulumende weMelika uthi usethumele amabutho amaningi eMiddle East ukuthi ayevikela isigodlo sakhe kanye lezizalwane zeMelika. Izindaba zekuseni ngengoma emnandi ethi vuma. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lwezindlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikhansili yakoBulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Kuqala ezesishona ngo-7:00, kulandeleke ezesintu ngo-7:30. Mina elani asifeni sonke kweza kusasa ekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Litshone kuhle.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechitatu ndira 2 2020 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyu.